Ukuboshwa kukaMachinga Utha kubikele igqitha lakhe uMnumzana Darlington Marange otshele intatheli izindaba ukuba umkaphe ukuya enkambeni yamapholisa lapho etheswe icala elifana labanye abe-CCC abangama-25 abagoqela umntwana oyintombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17. UMarange uchasise ngokuboshwa kukaMachinga Utha.
During the proceeding for the bail application for Amos Shibaya and other 25 TPC political activists that were arrested. It was testified by the IO that they were looking for Costa Machinga Utha. So we proceeded to the Harare Central Police Station Law and Order Section to inquire about this whole thing. And upon arrival, he was then arrested.
Ngesikhathi sicela ibheyili kaChibaya labanye bakhe kubikwe ukuba bebedinga uMachinga Utha. Sisuke saya eHarare Central lapho afike abotshwa khona esetheswa icala eletheswa abanye bakhe.
Uqhubeke sithi uMachinga Utha uzamiswa emthethwandaba kusasa. Abanye bakhe abangama-25 bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare lapho okube lesicelo sokuba icala labo lithoniswe lehlukene ukuze kuvikelwe umntwana omncane owabotshwa ndawonye loChibaya labanye abebandlaleli. Igqwetha labo uMnumzana uBert Mandinde ubike ukuba udaba lolu luzaqhubeka kusasa becela isibambiso sebheyili.
Are coming out of court again day two of our bail application. This morning we were unable to proceed with the bail application. An issue of importance was raised regarding the rights of the minor child whom I mentioned yesterday.
Sesiphumile edale lapho esehluleke khona ukukhuluma ngodaba lwe-bail. Udaba olukhulunyiweyo ludaba lomntwana omncane obotshiweyo lapho akade kulodaba lokuba athoniswe kungelabantu kumbe athoniswe ehlukene labanye.
Umsekelo wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift osalesiziba obesemthethwandaba uthi bayadana ngokwenzakala kumalunga ebandla labo.
Ngokusebenza komthetho elizwe ngenxa yokubana ke sikhangelele ukuthi abantu labo kufanele bephiwe bail ngenxa yokuthi abala macala abawenzileyo. Sathi le meeting yethu umhlangano wethu i-CCC aso nhlanganiso yabhanwayo ihlanganise operator okusemthethweni okufanele i-content. Nxa kubiza ukhetho kufanele kube le-competition. I-competition itsho ukuthi kufanele liye campaigner, kufanele lironge. Thina njenge-CCC bese umhlangano wethu o-private asikhangelelanga ukubana ke umhlangano lo kufanele uklear ngenxa yokubana umthetho weZimbabwe uyavumela ukuthi abantu benze ama-meeting abo ke in private. Nxa yokuthi siya ke lapho siya khona phambili ama-public meeting njengamarali siyabhuka ngoba umthetho siyawazi.
Ebantwini abangama-25 ababotshiweyo bekulo mmeli wemkhoba uMnumzana Amos Shibaya omele imkhoba edayela ephalamende njalo bayalilandula icala abalethweswayo. Umhlangano lowo ubusenzelwa emzini kaMachinga Utha ongummeli webuliriro edayela ephalamende. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.